okwenza ke leyo yikubana abantu be Triple C bethunywe ngu Honorable Prince bathethe imota bekhamba lobaba uHebert Nampande former senator oweBinga district lobaba uPatrick Mene u former member of parliament oBinga North bathwala ama youth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu bezana PF abavela endaweni esijeneyo bezikempele khonaphana becampaigna khonaphana bengikhona njengabachiya khona ngapho becampaigna kakuhle sibili lathi zaadresa abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe-Triple C besiyachaya abantu bezana PF kade bekempe eKalungwizi secondary school bavaleke busuku bangena egangeni abantu bezana PF besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-Triple C ama-youth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi kufonelwe amapholisa kuvulwe i-docket kodwa abantu laba be-Triple C baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezana PF labo babona sokunzima baxasukulwa so akulwa esingathi lowu nguye o-right lowu nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo bafuna ukufundisa ukuthi hhayi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku-ground
ngezinye indlela konke lokho abakuthoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakhuluma isishona kukhale imbobho njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hhatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezikempele laba kade bevele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba si-adrese uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba umsindo njalo akula mbhobho ekhalayo eBinga abantu akulabantu abahanjiswe eBinga hospital ngamaminor injuries bonke abe-Triple C bahambile abezane PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama-injuries okuncuncuncu ubaba u-Honorable Prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi sokulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi echaywa nguPrince nguye umuntu abantu bemekwazi ukuthi sidila layo imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo imina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatch yokuthi bebangumsindo abantu bezana PF baleka kwacela siswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sokule pressure imali lezi abaziphiweyo ama-40,000 sefuna ukudivert attention yabantu